Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 4 mfufu 2016 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abezek banikwa insuku ezine ukuba babumbe ikomiti ezahlolisisa izehlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabantu. Umahluli womthethwandaba we-High Court Justice George Weshe unquma ukuba amapholisa alelungelo lokwalela uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni nxa ekhonona ngokuhluphayo elizweni. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu le-Highlanders lizanqikilana lengezi Platinum kuma semifinals enkezo yeChibuku Super Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozancintisa ezimele kukhetho lwama-by elections eNorton umnumzana Themba Mliswa usenikeze uhlangothi olubona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC insuku ezine ukuba babumbe ikomiti ezahlolisisa izehlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabantu njengalokho okuchiwo ngumthetho we-Electoral Act. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Zingedlula lezo nsuku umliso uthi uzokhweza lolu daba edalele Constitutional Court ukhetho olungakaqhutshwa ukungabi khona kwale komiti ebalisa amapholisa abeZimbabwe Human Rights Commission abeNational Prosecution Authority ikhokelwa ngabeZEC kudala inkinga ngoba engekho okhangela izikhalazo zodlakela ezivela kuZulu. Umnumzana Jeffrey Moyo isakhamuzi seHarare uthi lanxa evumelana lomliswa njengokuchiwo ngumthetho olawula ezokhetho akaboni kusenziwa phansi kombuso weZANU-PF.
Lo ngicabanga ukawusozo usebenze ngoba manxa yena uThemba Mliswa efuna ukuthi uboritha magarawu bathathe amathuba okuyenza ukuthi ikomiti leyo ezabe ilungisa indaba zeviolence ibe khona bona besebenza bephansi kweZANU-PF. Loko vele kakula ngqondo kakusoze usebenze. IZANU-PF kayisoze ivume ukuthi kube lama elections kungela violence.
Ukubunjwa kwale committee ethi kufana lokuzisusela isikhali iZANU-PF ehlezi isisebenzisa ukunqoba kukhetho ngenkani.
Ukuthi umliswa akhali esithi yena in 72 hours uzabe esiya phambili ngendaba yokuthi abone ukuthi kungayenziwani ukuthi kube layo leyo ikomiti. Lokhu akusoze kusebenze. Mina ngibona ukuthi uyadlalisa isikhathi sakhe. IZANU-PF izariga ama elections yeNorton yena umlisa uzakhala futhi yonke into leyo ivele kayisebenzi.
Umgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarawo utshela umhlangano labezombusazwe kunyanga edlule ukuba kuzobunjwa likomiti iqale ukusebenza kukhetho lweNorton. Kodwa lalamhla lokho engakabunjwa leyo komiti osekufuqa umliswa ukwethusela ukulukhweza edale lomthethwandaba weConstitutional Court. Lokho kwenzakala nje sokusele insuku ezilithumi lasitshiyagalombili kuphela ukuba luqhutshwe ukhetho lwama-by elections eNorton mhla ka-22 yonale inyanga kaMfumfu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umahluli womthethwandaba we-High Court Justice George Jiweshe uthi amapholisa alelungelo lokwalela uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni nxa ekhonona ngokuhluphayo eZimbabwe. UJiweshe wethule isinqumo lesi lamhla eHarare lapho akade ethetha khona udaba lwamapholisa awafakwa umthetho wokumisa ukutshengisela ezitaladeni okwesikhatshana. uthi amapolisa alelungelo lokuthi amise ukujengisela izitaladeni ngoba avele efanele ukwenza ukuthi kube lokuthula elizweni. Udaba lolu lwaphanyekwa emthethwandaba inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights lamabandla ezombusazo aphikisayo elibusayo eZANU-PF. Abantu abaningi eZimbabwe bayetshengisela kulezi nsuku bekhonona ngesimo somnotho welizwe esibi umbuso kamongameli Mugabe abathi ngochuku njalo lokuswelakala kwemisebenzi. Abanye bakhala ngokungaguquki kwendlela okuqutshwa ngayo ukhetho elizweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Abenhlanganiso yabafundi bemakolijini eZimbabwe National Students Union iZinasu bakhala ngokuthi lokhe liqonga inani labagqiba izifundo emakolijini abangayitholiyo imisebenzi kuthi amantombazana ebhekane lodubo lokubanjwa ngamandla okuthengisa umzimba kubabalisi ukuze bathole ukuphumelela ezifundweni kuthi lalapho sebegqibe izifundo bazithole sebephila ngokuthengisa ucansi emahoteleni kobulawayo. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umkhokheli weZinasu u-Alistair Funye uthi iyazwisa usizi impilo ephilwa ngabafundi ikakhulu amantombazana asebebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba ukuze bephumelele ezifundweni zabo.
Silele ezinenye esihlangana nazo kuma campuses lapho esifunda. Osisi bethu, they are victims of any doctor I die for a mark. We into everyone in regime ka Robert Mugabe. U Robert Mugabe, what is a college? In government, a brutal ega speed was able to pay fees.
Ethi kunje abazali abalamsebenzi, amankampani avaliwe, kuthi amantombazana asethengisa umzimba emabhawa ukuze bathole umsebenzi.
Bonke abazali abaqotha imsebenzi uRobert Mugabe, bathethe bathengisa amatamatisi. Ama students agraduate akula msebenzi, kodwa umsebenzi asebewuzuza ukuthi bethengise imilenze yabo emali.
Omunye osakhulayo wakobulawayo uNkululeko Mabhena yena uthi uthole isicoco sakhe ngenyanga edluleyo ekolitshini le-University of Zimbabwe kodwa akaboni ewuthola umsebenzi masinya, ngakho ke usephila ngokuthengisa i-airtime.
Mina ngigraduate ngifunde e-UZ for i-course ebengiyenza and graduate last month and then for now ngizama ukuthi ngimsebenzi but still akulanto ephumelela ulantamba ulamsebenzi kulama industry wonke avaliwe and for now uphila kwami ngiphila ngithengisa ama-airtime for a living.
EZimbabwe iningi lamankampani ikakhulu kobulawayo avalwa kuthi akhona izisebenzi aziholi. Abagqiba izifundo emakolitshini ama-university kunzima ukuba bathole imisebenzi ngoba umumo womnotho lawo umi manzonzo. Ilizwe lithola uzibuse isilinganiso esikhulu sabantu sasiqhatshiwe, kodwa okwamanje isilinganiso sokungaba ngaphansi kwechumi ekhulwini yiso esisemsebenzini. Abanye bonke abantu baphila ngokuzisebenza ngokuthengithengisa. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umhlangano owenziwa kanye ngomnyaka wenhlanganiso ye-International Monetary Fund kanye le-World Bank lamazwe omhlaba iqalisa liviki ngapha kwelemelika eWashington DC. Abamele uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo ngumphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa kanye losibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya. bakhona njalo abavele enhlanganisweni ezizimeleyo abafana lomnumzana Patson Tamara lomfo wabo wanyamalala ngemva kokuthunjwa nginyakenye. Uchinamasa uzangena njalo umhlangano wabaphathi ntambo beAfrica we Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa owenziwa kusasa ngapha eWashington DC. Amabhanga e-IMF le-World Bank abikwa ezethula umbiko othi bayasola njalo kabasoze bagweledise eZimbabwe enye imali ngaphandle kokuba liqale libhadale esivele sikhona okwamanje esiphose sifike amadola angamabhiliyoni alitshumi. Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya impilo yezifundi eziphuma emakolitshini eZimbabwe ezingenelisi ukuthola imisebenzi. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le valaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump omela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weleMelika namhlanje ukhankase ese Arizona kuthi ke ancintisana laye omela ama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton. Ukhankase ese Pennsylvania ngasikhathi sinye abanengi bebheke eVirginia lapho abasekeli bababili laba uMike Pence wama-Republicans angqikelana lo wama-Democrats umnumzana Tim Kaine kungxoxo mpikiswano i-debate kukhetho lungakenziwa ngenyanga ezayo. Ibhomba ebelithiwe emzimbeni womunye wabalwa becatsha wakwele Syria lidubuke labulala abantu abangamajumi amabili izolo emtshadweni obusedolobheni leHasek eliphansi kombuso wabalweli besikedish kodwa elilezinye indawo eziphansi komvikela wamasotsha kahulumende weSyria. Udubo lokusilela kwemali emabhanga solufike kusibanga esesabekayo kakhulu uZulu eselala phandle kwamabhanga. Amanye amabhanga abikwa esefuna ukwehlisa njalo imali engathathwa ngelanga isuka kumadola alikhulu iye kumadola angamajumi amahlanu. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zithi lokhu kungaba kubangelwa imbiko yokuthi kusukela ekupheleni kwayona le inyanga sekuzasungulwa imali yohlobo lwama-bond notes. UZulu kafuni la kancinyane ukuzwa ngale mali lanxa uhulumende esithi ngabe uZulu uyazi ukuthi imali le ezabe ilesisindo sedola leMelika izasetshenziswa njani ngabe uyayamukela. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezomnotho elizwe esixoxalo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oqala ngokusipha umumo osukhona emabhanga lezinsuku phambilini kokusungulwa kwemali yama-bond notes.
Umumo umi kubi kande lapha eZimbabwe mayelana ngezemali ngoba uyabona ukuthi besithwele nzima sibili lapho ade sikwanisa ukuthi umuntu athathe i-$100 ngelanga bekunzima kungasebenzeki. Lamhlanje njewana sebesithi ufanele kwehle kule ku-100 kuye ku-$50 umumo wangkhona sunzima. Bengikhangele izolo abantu abadala ukuze abanye bahlezi phansi abanye bayehluleka khona lokuma bemelela imali yabo kusukisela ekuseni ilanga lize liyethona imali bengelayo. Bese ngizibuza pho ukuthi lanxa kuthiwa bayiphiwe ibe yi-$50 ubaba usuke eToronto ubaba usuke ePlumtree bahamba ngezimota imali leyo iyahliphelele ezimoteni okuyukuthi yathi sefika ekhaya vele seswelele imali engekimncede ngalutho. Kuphose kufana nokuthi engasayithatha imali yakhe. Leso kusuba luhlupho ukuthi nxa engasayithathanga, kasayitholi ukuthi bayigcina ebhenki bathi hayi imali yakho siphelile. Usuzabuya kunyanga ezayo abasabali ukuthi kuleyani inyanga kazangathathe lutho. Hayi isimo sibi kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha?
Okubi kakhulu ukuthi bona bayabeka ilanga ukuthi ngelanga elingaka sizabeka ama-bond note. Babethe ngo-October bazabeka ama-bond note. Lokho kwasekubangela ukuthi abanikazi balebo abanezimali abathola ama-United States dollars bathatha izimali zabo ngamasaka baphuma lazo. Laba bangaphumanga lazo labo bazigcibele lapho bazigcibele khona. Bamelele ukuthi lawo ma-bond note ebuya kutholakala ebhenki imali zabo bezingekho. Lanxa kuma-business abo i-stock sabo sebe-stocke okuluthwane ukuthi akusoze imali zabo zitholakale. Yikho-ke lawa ma-bond note ayethuse kakhulu abantu beZimbabwe abawafuni bacabangela ukuthi kuzaba ngama-bearer chain lokhu esake saba khona ngo-2008. Yikho-ke ivili lami bonje ku-business yami angisabhenki imali. Akula muntu futhi ozamfosa ukuthi ngibhenki imali ngoba ngiyabe ngizayithatha nzima ebhenki. Kungangcono itshontshwe endlini kumbe itshontshwe lapho engiyabe ngilayo. Kungcono kulokuthi ngithi imali ngiyisebenzisela kangaka ngiphinde futhi ngiyilayinele ebhenki angisakuyenzi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani njengoba la ama-bond notes akhona asezafika kathesa?
Ama-bond note akazafiki siyabe siphakathi kohlupho. Njengabantu bezimbabwe sesizaqalisa ukuthi silayinele ifuel ngoba iyabe ingasasenelisi salisa ukuyalayinela impuphu ngoba iyabe isithengiswa emgodo kuma-black market. So kuphose kufanane lalapho u-2008 esasikhona. Yikho-ke njengabantu bezimbabwe kubuhlungu kakhulu lokhu esekwenziwa yihulumeni bezimbabwe njalo ikwazi ngoba asikho lokhu bakwenza bengakwazi. Bayakwazi ngoba bona sikhuluma nje ngemali lezi esithi ziyafihlwa ezitholwa ngamaswaka yibo bona abahulumende abasebezithwele esenzeka ukuthi umumo lo wenzakale kufena lezayenza imali ngomgodo nge-black market bona nje amadoda esilawo la kuhulumende ezimbabwe.
Kodwa yena uhulumende uthi abantu kabazwisisi ukubana azasebenza njani ama-bond notes lawa ngoba kukhona okunye akufake eceleni okufana lokuphathisa bezwamabhizimusi.
Sibatha kulihulumende lwabe kuhulumende. Ilizwe lethu leZimbabwe kufanele ngenyanga libe le mali ekwana 200 billion eyisecure yonke i-circulation. Kodwa ungakhangela ukuthi kusukusiyela ku-May kuze kuthi September bekule 250 kuphela imali adi ikhona ukuthi i-secure. So kuyikutho ukuthi siphakathi kohlupho. Lawo ma-bond note engabuya kungela maliyana esithi i-security ayafanana nje lamaphepha. Akula muntu ozawayamukela kwelinye ilizwe. Nakhonapha nje kwamanye ama-business bayabekuthe ukuthi hayi thina i-petrol kasiyithengisi ngama-bond note amade ngama-user. Ama-user kube nzima ukuthi uwathole.
Hello-ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakwaBulawayo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kwaBulawayo. Umphathi ntambo wezomnotho umnumzana Patrick Chinamasa ube ngumhlonitshwa omkhulu emhlanganweni wabaphathi ntambo bezemali labo sibakhulukhulu bamabhanga amazwe akunhlanganiso Macroeconomic and Financial Management Institute of Southern and Eastern Africa i-MEFMI walonyaka oyenzelwa khonapha eWashington DC kwele Melika. Omunye wabaze emhlanganweni lo ngu-Dr. Sehliso Mpofu, umqondisi wenhlelo ze-MEFMI eZimbabwe, ochasisa ngokwenzakala emhlanganweni lo kungqoqo ayenze lo Mavela Zimhlanganyawuye we-Studio 7.
Lapha-ke mhla zintathu kuMfumfu 2016 abe-MEFMI behlangene labe-GE Africa lama-ministers e-finance lababhalane abakhulu bezinhlelo zikahulumende ze-finance labakhulu bamabhanga amakhulu emkhonweni we-Africa oweMpumalanga laseNtshonalanga bahlangene lapha e-Washington DC umcimbi owenziwa inhlanganiso ye-MEFMI ngomnyaka ngomnyaka. Ke kuqakathekile namhlanje lezi nhlanganiso lalaba abakhulu bahlangane lapha e-Washington DC ukuba-ke bakhangelisise ukuthi-ke intuthuko yamazwe akhona lapha eMpumalanga laseNtshonalanga Afrika kungabe kuyini izinhlupho ezibhekane lalamazwe, kungabe kuyini inhlelo ezingenziwa njalo kungabe kuyini okungahlelwa ukubana ke kusukusela kumnyaka lo ozayo kusiya phambili ke lamazwe athuthuke akhule kube khona izindlela ezilungileyo zokukhulumisana kube khona ke ezemgwaqo kube khona ke ezokukhulumisana izinhlelo njalo lokuthi ke ekupheleni kwelanga kubonakale ukuba iwaphi amacebo angenziwa ukubana ke lamazwe ehlise ukuswela ikakhulu labo abasemakhaya lakwezinye izindawo ke abangalamathuba amaningi la emsebenzini ke.
Lo ke bekungumqondisi wenhlelo ze-Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, i-MEFME, obekhuluma le-Studio 7, u-Dr. Sehliso Mpofu. Uhulumende weBotswana seqale ukudubula inkomo zeZimbabwe ezeqele kulezo lelo lizwe njengendlela yokulwisa ukumemetheka komkhuhlane wezifuyo lenyamazana omlomo lamasondo. Ngenyanga kaMpandula kubulewe inkomo ezingamachumi amathathu lasithupha. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo seHaberoni kweleBotswana.
LeBotswana lithi alila ngenye indlela ngaphandle kokuthi liqale ukubulala inkomo zeZimbabwe ngemva kokubekezela iminyaka ethile ngesikhathi ilwisana lokumemetheka komkhuhlane omlomo lamasondo. Isiphathamandla kugatsha olubona ezokulima eBotswana uDokotela Kyogane Baipoledi uthi baqale ukudubula inkomo ekupheleni kwenyanga kaNcwabakazi. Ekupheleni kukaMpandula iBotswana ibesibulele inkomo ezingamachumi amathathu lasithupha ebezeqe umncele. Waipoledi uthi kade babamba inkulumo njalo banikeza abeZimbabwe isikhathi sokuthi bazilungiselele kuze bengenqabeli izifuyo zabo ukuthi zingene eBotswana. LeBotswana likhala ngokuthi kumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo kulimaza amathuba okuthengisa inyama emkambo we-European Union. IZimbabwe ithi itshonile ayingelamali yokulisa umkhuhlane womlomo lamasondo obhahe kakhulu esigabeni ezingezansi lentshonalanga kwelemandebeleni. Wayipuleti uthi abalimi duze lomncele weBotswana kumele bafake ilihlo kusifuyo ukuze zingeqeli eBotswana zigcine tutshula. Kodwa lokhu akuhambi kahle abalimi abafana lomnumzana Donald Khumalo okunhlanganiso yeZimbabwe Farmers Union.
Makuyikuthi kuyaphambaniswa mhlawumbe umkhonomo wabo okumele bakwenze baba yikuthi bafake umncele bawubiyele ngoba angithi akwazi ukuthi baba inceba lendoda kalihlekwa namhlanje yithi esilohlupho kodwa kakusho ukuthi iBotswana esesibe lohlupho olungengama luchaphele ngapha ngeZimbabwe khathi sezisaphilile.
Kukanti abalimi abasesigabeni esemngceleni leBotswana labo bathi bavela bahlaba umkhosi besithi bazasala bempofu ngoba bethembele kuzifuyo.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicrosse zishude siyasala singawayanga ngoba thina sivela impilo yethu sithembele ezifuyweni.
IZimbabwe yazama ukumisa iBotswana ukuthi ingaqhubekeli phambili ngaleli nyathela isithi akudingwe ezinye indlela hatshi ukubulala isifuyo. Ezinye inkomo engena eBotswana zivela kwamanye amazwe akhela ende eBotswana azidutshulwa ngoba kungela mkhuhlane omlomo lamasondo kulawo mazwe. Kule nkomo zeZimbabwe ezifika inkulungwane ezingamachumi athoba munye mune i-90,000 esigabeni esiseduze leBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrongo leBotswana.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umeli weMelika kwele Nepal unkosikazi Alaina Teplitz uhlangane lonkosazana Sally Maya Thattal ongomunye weziphepheli zakwele Bhutan ezizinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye esezihlaliswe eMelika. Unkosikazi Teplitz ubonane loThattal kunsukwana ezedluleyo engakasuki enkambeni yeziphepheli kwele Nepal kanye labantwana bakhe abane belubhekise eMelika esigabeni seNew Hampshire. Ekhuluma esesigodlweni seMelika kwele Nepal unkosazana Thattal uthe ngemva kokuhlala enkambeni yeziphepheli okweminyaka engamachumi amabili ukhangelele impilo engcono kwele Melika. Izi patamandla zenhlanganiso ye International Organization of Migration kanye lomeli we United Nations okhangelane le ndaba zeziphepheli kwele Nepal ngabanye bezi patamandla ezivalelise unkosazana Thathali bamfisela inhlanhla kuhambo lwakhe kanye lela kusasa elihle. Iziphepheli zakwele Bhutan sezihlaliswe kwamanye amazwe kusukela ngomnyaka ka-2007 zedlula kancane inkulungwane ezilikhulu njalo ezinye zisemazweni achiyeneyo agoqela ele Australia, iCanada, eDenmark, Netherlands, eNew Zealand, eNorway kanye leUnited Kingdom.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
C'était un éditorial qu'il a présenté aux politiques du gouvernement américain.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Iqembu lenguqu ele Highlanders lizanqikilana lengezi Platinum kunkezo yeChibuku Super Cup. IHarare City le FC Platinum lazo zizabhuqana zifuna ukungena kuma finals omncintiswano walenkezo. Lokhu kuvezwe lamuhla inhlanganiso yenguqu eCastle Laga Premier Soccer League. Umnumzana Emmett Ndlovu nobhala jikelele weqembu leBhoso utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abadlali beHighlanders bazazama ngamandla wonke ukuthi banqobe ingezi Platinum.
Siyakubongela mpela ukuthi i-draw isiyenzakele eChibuku quarter final. Esikukhangeleleyo ke ukuthi kuzonqikilwana ngoba wonke amaqembu afethe afika kuleli zinga kusobala ukuthi they deserve ukuthi babe khona lapho. Sikhangelela ukuthi umdlalo la uzokuba lula wona kodwa ke sinanzelela ukuthi ngomnyaka wethu lapho esicelebrate khona in 19 years of football existence in this country ngokunjalo ke kungumnyaka okumele kubonakala ukuthi abantu abadala ngobani amajaha ngobani.
Yeah, so ubona ngazani vele lizasiphakamisa yini isicoco kumbe ngithi lizayiphakamisa yini inkezo yeSibuku?
Kuyisifiso sethu lokho kodwa-ke njengoba inguqu kungumdlalo phela kusangenzeka labo esigiqa labo hhayi kusobala ukuthi bazimisele ukuthi bagenqule abantu abadala kodwa-ke hhayi umuntu omdala akasuseki nje imvama esihlalweni uma esethe wahlala. Thina besikhangelele nje ukuthi hhayi njengabantu abadala behlele esihlalweni hhawu ijahanyana ngekezakelisuku lifike lithi hhawu mdala kusuke lapho sibambe ngesidukwini okwalesi sikhathi kodwa-ke akutsho ukuthi umfana omncane la ngezake awushaya amadolo oguqe phansi kodwa-ke hhayi sikhangele ukuthi intonga nxa siyisukumisa njengabantu abadala kuyazwakala ubumaye mayeni.
Ye, so singathi abafana balolonga njani balungiselela kakhulu yini?
Ye, balungiselela kodwa-ke singalibali phela ukuthi kuseselalo umdlalo esiwukhangelele ngempelasonto ngomgqibelo lapho siyangqikelana khona lesaphungu siyabe singqikelana khona legwelu lesaphungu hhayi ngemva kwalapho-ke kulapho esesiyakhangelela khona ukulolongela lesi sicoco senkezo.
Hello ke ngu-Emmett Ndlovu nobhala jikelele weqembu lenguqu ele Highlanders obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 esekhezi esabelweni seMathabeleland South. Asingeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. AbeZEC banikwa insuku ezine ukuba babumbe ikomiti ezahlolisisa izehlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabantu. Umahluli womthethandaba we-High Court Justice George Weshe unquma ukuba amapholisa alelungelo lokwalela uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.